Umanje weDilemma Street eHarare umnumzana Stanford Mambanje wethule isinqumo sakhe ngemva kokwenqabela imvumo izolo esithi ufuna isikhathi sokubala lokhu okulethwe ngamagqwetha akhe emthethwandaba. Umnumzana Chombo utshelwe ukuba anike idala yamaphepha endlu yakhe eseMount Pleasant adlale kukheli ethi 157 Shawasha njalo azise emapholiseni kabili ngeviki ngemva kwamaviki amabili. Igqwetha lakhe umnumzana Love Momaduku uchasise ngokuphiwa kwakhe ibheyili.
Umantshi usiphile ibail, kumele alandele iziqondiso zakhe zakuqala, kumele ahambise amaphepha akhe endlu.
Umaduku uthi uthabile ngesinqumo lesi.
Sithabe kakhulu ukuba umantshi wenze umsebenzi wakhe kakuhle, usebenzise umthetho kakuhle ngoba bekungela lutho olungenza uChombo angalandeli iziqondiso zebail.
Umnumzana Chombo wethethwa amacala amahlanu awokusebenzisa ngokungekho emthethweni amandla akhe njengesiphathamandla lecala elilodwa lokugwelegwele. Abachuchisi benqabile ukuba aphiwe imvumo yebail besithi njengomuntu owayengumphathi ntambo ulakho ukugada indizamchina aphume elizweni njalo engaphambanisa abafakazi bakahulumende. Amagqwetha akhe ayaphikisa icala leli esithi uChombo kumele aphiwe ibheyili. Abachuchisi bathi uChombo waqila abantu kudaba lokwabiwa kwezitanda esase ngumphathi ntambo kakhulumende wezabelo. Kolunye udaba olwela amalungelo oluntu umnumzana Makomborero Aruzibishe ukhitshelwe ibheyili kumacala akhe akudala ngesikhathi emisa phambi kukamantshi unkosazana Vungai Muchuchuthi Guwiro. UGuwiro uveze ukuba uMakomborero wethesa yamacala okufuna ukutshotshozela uDlakela uzaphenduka edale mdlakathuku Mbimbitho uvikezayo. Ingcitshi wezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthe imthethwandaba itshengisela ukusekela abantu bezanu-PF.
Siyabona ukuthi umnumzana u-Ignatius Chombo unikwe ibheyi, kodwa singakhangela njalo siyabona ukuthi hatshi laba abalwela amalungelo abantu baye bencitshwa amabheyi nxa bengabotshwa. Kutshengisela ukuthi amadale ethu nxa kungelakho ukuphanjaniswa asebenza kahle kahle ngoba ibheyili ilungelo lomuntu vele, kodwa nxa sokungena indaba zabantu abalwela amalungelo abantu babe sibe etshelwa yilabo abakhokhelayo abayenze ezombusazwe.
Kusenjalo, izifundi zenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso ezibalisa uNenzi Njenge, uTapiwa Nashe Chirika, Lulaye Mkanenga ziboshiwe edale likamantshi lapho ebezosekela omunye wazo umnumzana Aruzilishe. Isikhulumeli seZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Kumbira Mafunda yena oyintatheli izindaba ubotshwe okwesikhatshana wasekhitshwa ngemva kokwethesa icala lokusebenzisa incwadi yokuba yintatheli izindaba eyominyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.